into abantu bakithi kumele bayikhumbule inkulumo eyanikezwa nguNkomo umdala esaphila kumgabe ukuthi ungaxolisa abantwana, ungafundisa abantwana igazi, ungekela abantwana bebulala abantu, ukusasa bazafune lakho igazi. Umgabe usehlukunyezwa, usehlukuluzwa ngabakhe. Into ekhulunywa ngumatenda amatanda iqakathekile ngoba nayo vele i-ground kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezandla. Labona ababa bengamasotsha i-50BK njengomkhokheli umgabe ngeqiniso kumele abuye phambili kodwa lezandla zakhe labo abayibo ababethumela amasotsha beyibo ababegijimisa izenzo lezi ezenzakalayo bonke kumele babuthane labo matenda amatanda labo bangagezi izandla bese besithi bona bangophilathu umgabe abeyedwa into le yenziwa ngu-commander in chief lama ministers of security and defense and home affairs lebutho le-5 brigade labanye ababengaba uphi bencedisana bebonke bonke laba bantu kumele babuye bazogezwa umphakathi bangazigezi bona
uthi uMatemadanda akuqondanga ukuthi abantu bathi umnangakwa laye waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi ngoba umuntu owayekhokhela ngaleso sikhathi ngumgabe ngakho nguye uzandla zibomvu
hayi uyaphosisa uMatenda Matanda umnangagwa wayengu-minister of security njalo kule nkulumo umnangagwa wazenzayo phambi kwabantu kithi ngalesi abanye simkhangele ngamehlo efunga ngokubulawa kwabantu ethembisa ukuthi abantu bazobhujiswa sengathi lamhlanje wayengekho njani ufuna ukwenza abantu iziwula abantu babekhona bonke kumele babuthane bambe phambi kwabantu bazigeze uZulu abe ngesuthisekayo ngeqiniso labo lokho kwenziwa ngobaba uMatenda Matanda kuthiwa yi-cheap politicking ikupolitika okulula okungelancedo iqiniso kaliphume ngeqiniso hhayi ngobugwelegwele lobumenemene lobaba buzamayo
wengeze wathi njalo abantu kumele bahlawulwe ngumgabe ngokwakhe yebo ngumgabe omele ahlawule abantu kumbe nguhulumende
ya umgabe kumele avume izono zakhe abantu kumele bahlawule nguhulumende lokho okukhulunywa ngobaba uMateni Amadanda ngokomuntu ongalalwazi ngokuthi umhlaba uhamba njani usebenza kanjani uhulumende kumele akhiphe imali anikeze abantu i-compensation njalo kule ngane eziningi esezingabantu abadala ezingangenanga esikolo ngoba zingela ama-birth certificate ezingazoyise ezingazonina abantu abalahlekelwa ngamathuba empilo kungayisikuthi bayizithutha kuyikuthi baswele abazali baswele izithuba zokuthi baqhatshwe lokuthi bangene ezikolweni bonke laba abantu kumele baphiwe impilo yabo abayitshontshelwayo nguhulumene kamgabe labo Matenda Matanda labo mnangagwa behlanene yona leyo into ekhulunywayo asiyo into encane okumele abantu bapolitike ngayo ngoba izimpilo zabantu okukhulunywa ngazo leyo